Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagansi ngolwesibili mhlaka 21 kumpalagansi 2021 igama ngontungamili nkumo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla leMDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Ivandla lezaphu lithi lizalwisa ngendlela zonke ukuthi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2,283 belo mkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,157 kuthi abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,172. Uhulumende uthi wamukele amajekiseni e-COVID-19 ayisigidi 1 million awaphiwe ngele-China izolo. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthe isipho lesi sifike ngesikhathi esihle ngoba eZimbabwe seliqalile ukuhlaba abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lasithupha 16 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17. Ngokubika komsakazo we-ZBC, lanxa nje inani labahlatshwayo selikhuphukile kancane kulezi nsuku, ingcweti kwezempilakahle zithi uhulumende kasoze enelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ekupheleni komnyaka njengokufisa kwakhe. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebeyizigidi ezine 4 million kuthi asebehlatshwe omabili khona bengena ku 3 million. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda mayelana ngohlelo lwabo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bahlatshwe lijekiseni.
Uhlelo lolwesesikilo njenge-Christian Alliance esithi thina esiluthe i-Novak kumbe ngithi khona i-National Vaccination Campaign eyenziwa ngabantu bezinkulu. Singene eziqintini ezingu-16 ezigoqela iBulawayo, iBeitbridge, iGwanda, iPlumtree, iBinga, iGweru, iZishabane, iMaswingo, iChirumanzi, iChegut, iHurungwe, iChinoyi, njalo siyangena eMtare laseJwelela laseHarare. Lokhu senzela ukuthi izwe lonke jikelele likwanisa ukuncediswa lisizwa ngamabandla. Siyazi ukuthi abantu abaningi bangena emachurchethu. Ngakho ke sizaba labantu abangu-450 abazabe begoqela abantu bezempilakahle, abantu abavelele emachurchi, yibo abazangena bakhankase. Khathesi sikhanya ukuthi bakhankase ebulenjini njengoba umumo usunje. Bazakhankasa ebulenjini njalo ke bebe lama groups abawafomayo. Kumbe ngabantu abemachurchi, sithi kumbe umuntu ongumsabata uzokulungisa lama masabata ekhankase khona ngalombe uMethodist uzalungisa ama groups ekhankase kuMethodist kumbe sithi umuntu ongumuslim bayalungisa khona ngale kuma muslims bekhankasa kumbe ngabantu abasemakhaya bayalungisa ngeziqinti zabo ekhankasa kwenzela ukuthi kumemetheke ke ukukhuthaza wonke umuntu ukuthi azivikele kulomkhuhlane.
Kuyini ongakuxwayisa uZulu?
Siyakwazi sokusika kuKhisimusi isixwayiso esilazwe ukuthi bantu asekeleni ukuhlangana singamaxuku amakhulu kakhulu besizihlobo ngoba abantu bazathelelana singene phakathi kwengozi enkulu. Ngakho siyakhuthaza ukuba liKhisimusi ngabe abantu lo lalwe ngayindlela engikhaya sikhulumisane kulenjini senze izinto eziningi kulenjini kodwa ke singayenzi into ezafaka impilo zabane izihlobo zethu labanye abantu engozini. INkosi sibusise sikhangele liKhisimusi kodwa ke sinanzelele ukuthi thina sithi asithandaze nini, asisanitize nini, asifake namamask ethu, asibeni le-social distance.
Umnumzana Useni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amapholisa ngokuchitha umhlangano obumele wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo eHarare izolo lapho uChamisa abekhangelelwe khona ukupha abantu laba ukudla kanye lezinye izipho zeKhisimusi. Ibandla leli lithi amapholisa la adudule izalukazi lamakhehla la esebenzisa udlakela embuthanweni obuse Highfields. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fadzai Mahere ukusolile lokhu esithi amapholisa achithe abantu laba ngodlakela ngaphandle kwesizathu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubebambekile. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe lizalwisa ngendlela zonke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe i-diaspora vote. Unkomo wethu le amazwi la ethakazelela iminyaka engamachumi ayisithupha ibandla lakhe lasungulwayo. Uthe njalo bazasebenza nzima ukuze bangene embusweni ngoba iZANU-PF isiyehlulekile ukubusa kuhle. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Njengebandla sithi nxa kukuhle ukuthi izizalwana zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zicontribute pheceleze ziphathise ngemali lokusekela aba izihlobo zabo ekhaya imali egcina ikhona ukuphathisa uhulumende. Sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende anike izizalwane lezi amathuba okudetermina i-direction lokuthi abaqhubayo kuhulumende ngobani. Siyazi-ke ukuthi ibandla leZANU-PF alikukhwabithi lokho, ungaqala lolo daba bavuka ubhova. Thina njengebandla sibhizi sizama ukuthi lelo phupho livezeke. Siyakwazi kakhulu ukuthi okwayenza amaqhawe aphume ayelwela inkululeko okunye kwakhona kube kulokudaba lomhlabathi. Thina khathesi impi esingayo, one of the things that are critical for us in our own revolution includes udaba lokuthi abaphandle bavote, ngoba iningi labantu bakithi baphumile badinga impilo phandle njalo bayasekela ekhaya. So kubalulekile labo ukuthi bathole amathuba okuthi bavote.
Likhuthaza abasebenza kwamanye amazwe laba ukuthi babhalisele ukuvota alubana bethe bafinyelela ekhaya ngaleli khefu. lokhu likwenza emaphepheni kuphela kumbe liyabhoda ngamazwe afana labo Botswana labo South Africa lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi khona?
Sikhona impela ku ground. Ngikhuluma kanje amalanga ambalwa adlulile bese lomhlangano omkhulu endaweni ethiwa Dorothy Nyembe Hall eSoweto, lapho esihlangane khona lezi zalwane zeZimbabwe lama members awe bandla lezapho. Sikhulumisana njalo sabakhuthaza ukuthi abakhona ukuhamba ekhaya abahambe beregister, abaregistrileyo abayevota, abavotileyo kumele bazimisele ukudefenda leyo vote. Emhlanganweni lo besila delegation eyama members wethu abuye ebuya all the way from Botswana. Labo bephethe the same message ukuthi sizangena kukhetho oluzayo, ibandla lethu lizimisele ukukhankasa lokungena kulelo khetho. Kodwa-ke isinqumo sokuthi sizangena kulolu khetho ngaphi kumbe njani lusazohlaziwa yi-National Executive Committee yethu, ngoba okokuqala kumele amalunga kazaphu abe yiwo achoyo. Okwesibili, kuzamele sikhangele lapho okulama-structures wethu khona, lapho esilabasekeli khona, yikho lapho mhlawumbe esizathi si-conteste.
Unkomo ukhulume njalo ngempahla eyathathelwa ibandla lenu ngohulumende wezano. Liza luphatha njani lolo daba?
Udaba lwama-properties luyinsika ebandleni likaZaphu, ngoba thina one of the pillars ebandla likaZaphu is what is called human rightsism. And under human rights, udaba lwama-property rights into emqoka kakhulu. Awethu ama-properties kule committee evelisi khona ebusy ihlaziya ukuthi ama-properties uvele ahamba njani, ama-title deeds akubani, kulomthetho yini owasetshenziswayo ukuthi lawo ma-property ahluthunwe kubanikazi bawo abangaba mhlawumbe yizipra kumbe yizaphu ezephathi. Leyo committee imatasa ngodaba lolo esikhangelele ukuthi maybe in the first quarter yomnyaka ozayo izoveza ukuthi kungabe kuhamba njani. Sikhangelele ukuthi based on ama results awa le committee sizothatha isinqumo sokuthi mhlawumbe siye emadale emthethwandaba siyolwela lawa ma-property wethu. Kodwa-ke siyazi-ke ukuthi okunye kumele sikwenze ikulwa politically, ngoba isizathu esayenza sithathelwe lawa ma-property besiyi-political. So isikhathi esiningi nxa i-problem i-political, i-solution kumele ibe political, and lokho siyakunanzelela and siziqhuba njalo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyathuzi iqhube umhlangano wayo wokuphela komnyaka we-annual general meeting ngomabonakude izolo. Iyakhetha umsekeli kamongameli wayo omutsha kanye lesikhulumeli esitsha umnumzana Themba kuye moyo ochasisa okuningi ngezinqumo abaphumelazo.
Kube ngumhlangano ohambe kuhle kakhulu lanxa sikhangela inkinga ze-network eziba khona kuzindawo lezi ndawo ngendaba yokuswelakala kwe-network coverage iZimbabwe yethu yonke. U-AGM yekuley ibingaso-elective AGM, kodwa-ke bekulezikhundla ezimbili, esakuqala ngesika-vice president owa-resignayo ekuqaleni komnyaka, esesibili besingeka-national spokesperson laye owacela ukuhoxa emsebenzini lo ngoba esethile ukubalisa wangena komunye umsebenzi kudepartment ehlukileyo kodwa kahulumente. U-vice president wethu omutsha ongenileyo ngu-Christine Kanyumba ophuma kwe-Mashonaland East i-election leyenziwe layo virtual abantu bavote lanxa kusithathe isikhathi usuku lonke ngendaba ze-network kodwa kuqhubeke kahle akuzange kube lokukhonona abantu bakujabulele lokhu ngoba kuyasitshengisa ukuthi lanxa sokubuya kubo-online learning yiziphi inkinga esingahlangana lazo nxa sibhekane le ndaba ze-network kusikhundla sikasomlomo we-ATOS nani co-optiwe i-NEC ukuba ngibambe lesi sikhundla kuze kufike isikhathi se-AGM lamhla-ke kwenziwe i-rectification amalunga wonke awe-National General Council akubona kubalulekile ukuthi ngingene kulesi sikhundla oku-permanent ezinye zonke lezi zikhundla zizangena kukhetho kune-SD AGM yethu elandelayo
Iziphi izinqumo ezibalulekileyo eliphume lazo?
Sikhangele kakhulu inhlelo esizenzileyo esingathi kuzabalaza sizabalazela iholo lethu sizabalazela ukusebenza okungcono sizabalazela ukuvuselela kwemfundo esisesimeni esibucayi esiphumela kho-ke njengezinqumo ku-political report yethu sikhangele ukuba ngoJuni sanikeza osathumela uMinister of Finance umthuli i-invoice emayelana lokubhadalela abantwana ama-examination fees kodwa-ke akulani sincuma sithathayo nase sikhangela manje sesibona kumbe sesisizwa amaphephandaba ikakhulu wona akahulumende esekhuluma ngokuba kwaba le 50% yabantwana ababekhangelele ukubhala imihloliso yezimiseki abangayenelisanga ukuyibhala isinqumo esesisithethe-ke thina ikuba silwele ukuba uhulumende alandele isisekelo sombuso section 75 lapho akhuluma khona nge-state funded education nxa sikhangela isisekelo sombuso akula mntwana ezimbabwe ku-basic education esiyikhangela thina njenge-ATOS kusukisela ku-ECD siyafika ku-first degree okumele abe ebhadala esikole kungumlando kahulumende sikubeke-ke njengesinye sezinqumo ukuba sizabalazele ukuba uhulumende ayakhokhele indleko zonke zemfundo nxa kumehlula ukukhokhela indleko zonke zemfundo kubhajethi yakhe kaluyise ukufaka i-22% ku-education lokhu sizakwenza njani sikhangelele ukuba ngo-2023 kulokhetho olubuyayo thina njengababalisi abangaphansi kwe-Amalgamated Rural Teachers Union sizakhankasela ukuba ofuna ukuba ngukansila kumbe ofuna ukuba ngu-MP kube ngumuntu okhuluma ne-state funded education
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni ya-ATOS Seli ubonile na ukusemaphephandabeni iChronicle ithi isikhwelile intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ezifana lempupu ichukela amafutha okupheka isitshebo lokunye okutshiyeneyo khona ethi kuza kwenza inengi lehluleke ukuba lekhisimusi enhle iZim Life ivika ukuba owasuswa nguhulumende esikhundleni sobuduna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi injongo yesinqumo somthethwandaba esokuthi abotshwe ngeyokumhlukuluza nje kuphela iNewsday ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kwaleli bandla amalunga echothoza inkokheli yalo sokuyisikhathi sembiko yenu
basakaza bahle bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalibingelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha basakazi yeyi kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela kunzima kulomhlaba kunzima kakhulu angazi ukuthi le ndaba ngempela sifuna mhlawumbe sifuna beqhakame mhlawumbe betshengisele ngindlela hayi kunzima kakhulu ngoba manje umsakazi nginombuzo ngizibuza wena ukuthi kambe igovernment eZimbabwe mayithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini noma bayenza nje kuphela umsakazi kambe indaba yamapassport la amatsha lawo asesikhona na isidingo sokuthi ilizwe elingenamali kodwa kugijinyiswa ukwenziwa amapassport azobuya edule ebize imali yase-America kulokuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni kambe ngempela ngempela upresident ebathi ngumnankakho ngempela uyake ibone uyake ihlale phansi nje icabangisa izinto noma nje engavuka ekuseni elobuthongo uyapho ngokukhuluma uphele into sesiyeza lokhu hawu thina sikhathele ngempela mse hayi sikhathele ngempela mse bona into sezenza manje ngempela ngempela hayi thina manje sisikwati kakhulu
njani lonke elilalela isitudiyo mbingelele labasakazi bonke abakasitudiyo bakithi nxa lingasiza ke lixhumane le-First Mutual kipsi bakithi ake lisize ukuthi kambe lasebenza kwesinye isibhedlela khonapha kwelikamthakazi ipension yayithathwa yi-First Mutual pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 pond ngenyanga 48 pond sebeze bathi bona suzayibuyihola every after 4 months every after 4 months ibuye yi 192 of which ukuthi kwabe kusibili kungu 48 times 4 iyaphuma yona leyo ukuthi kathi ipension leyo elemali encane kangaka yona i 48 pond ithengani bakithi akele sisizekele isikhulumele labantu baka First Mutual angazi ukuthi basithatha njani mina sokungehlule ngiyabonga balaleli ngiyabonga lani basakazi
njani basakazi besitudio seven hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho hayi siyabonga basakazi bethu sibili siyabonga okuzwayo sicela ngani liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu phambili ngomkomana sithi phambili nomkomana
lo sisilo ubizothiwa ngukholisane moyo vele ke ngisadingisisa lo siso vele lubhane khonapha unceba amazwi omunye othiwa ngukholisane moyo kholisane moyo lo sisi awutshonile bakayise vele kuyahlatshwa injekiseni ebizwa Johnson osifile khonapho utshonile but utshonile ulapha eBotswana etonote eBotswana but kuthonga khona ngapha lupane asikabi kwazi abakibo kahle kahle ukuthi bangathi abanye bakhe but uzwalithongela upane asikathole kahle lupane ngapha khona khonapha but mhlawumbe ababemazi ukholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75552 75552 ndingasibamba khonapho abanye babemazi khonapho abakibo kholisane moyo lusisibhekebele umntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so lethoni labangabelimazi khonapho elupane kholisane moyo ukhani phuma phelupane ndingasibamba khonapho siyalinika idirectioni lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza ngumuntu wakini khona ngapha eZimbabwe azibaphe kahle malimazi emsizeni mpela ekwanisa ukuthi bezongcwatshi ekhaya khona ngapho ngiyayithena elahlile egalyeni umntaneni badala imali isaphila khonapha elupane umntaneni nanguthi okhulisane moyo usile namhlanje mhlaka 15 ngo-4 ngo-7 ntambama
salibonani linjani bantu bakithi hayi mina ngiyaphila ngikhuluma lobaba uDube la okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngasenyama endlovu ye uhlelo lwenu lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi okenza izindaba zasekhaya manje ngibe ngicela bahlobo bami ukuthi angeke likhone na futhi ningifakele i-link yesiNdebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa kuhle nge-link yesiNdebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuka ngingazwisisi kahle ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi lingangenzela kanjani lami ngizwa iy'ndaba zesiNdebele ngiyabonga inkosi libusise
ngilela lonke botongami inkomo lawo kitron kube kokukini lonke ba studio 7 siyacela konke sokukhuma ke lihambe lilonde lizwe lokusikhala ngakho kufana njengemgwaqo ke lishiwe obulawayo impela lihamba ngokamera lize liyefika esolo sifike ngesolo sifike likhangela libona ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi imgwaqo liyaduma kubiyenzwa hayi bantu ukuze sincedakale kufanele libe litisi ngakhuluma lihambe kuleyo ndawo ukuze liyibone ukuthi yazona igama lami uphilani molo usetholotsho ngicela into zonke zike zikhulunywe zilungise itholotsho lokhu yacina kusasele usmith yinto eyenzakalayo nalokuthi usmith esaphila kwake kukumkuthi mgoqo lwana wetholotsho wawunethara wawunesikontrisa wesihle wacina khonapo vela kuselagatapile egreda kuselagatapile ekulungiswa kusele mgoqo elungisayo siyacela siyacela yizigalazo zethu ngoba yinto esithele intela yayo ilokhu zelapho siyacela ke lizame ukuthi imigwaqo ibe mihle ibonakale ngoba imigwaqo yiyehamba izimoto yiyehamba imoto zihambe ngalesi sikhathi ezulu soziyasokola imoto eziphumewe egoli lapho egoli eziphume egoli azisafike ekhaya zifune zihambisele abantu abethu ukudla sunalo kuze sibela sicela lilungise imigwaqo khulume ngakungami inkomo hambani kuleyo ndawo esiyikhulumayo lisuke phela ngokamerod lihambe lizeyifaka usolu selidlulile usolu selize liyefika konalekosikente lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani eliyibonayo esikhuluma ngayo ngiyacela mbese ngibingelela lo usibangilizwe unkomo sibangilizwe zamani ukubona ngilizipra zamani ukubona iy'nto eziyenzakalayo emhlabeni mangawuphuma sikakuze ukhulunywa sikezokukhulunywa ngawo akuzame ukuthi into zonke zikhulume lihambe lezintona lihambe lizwe zonke izigaba zibonise ukuthi liyenzayo ukuze sisuthiseke ngoba vele into esiyenzakala sisabona ukuthi kuyenzakalani yabo
basakazi livuka njani studio 7 madoda liyasebenza siyabonga liyasiqeqa indleba aluba kayisini ngasazi ngokwenzakala elizweni lakithi ezimbabwe ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngubhime hlasuka enkayi kosigobogobo enkayi mzansi hhayi madoda umbuso selizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi owayengumongameli weMalawi onqotshwe kukhetho olwedluleyo umnumzana Peter Mutharika usesole umongameli Lazarus Chakwera ngokubopha lokuhlukuluza ababeyiziphathamandla zikahulumende wakhe. Umsakazo munye uthi abahlamuki benhlanganiso ye-Tigrayan People's Liberation kwele-Ethiopia sebesusa amabutho abo ezabelweni ezimbili ezibalisa i-Afa le-Amhara. Singene kudaba lwemelika. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron yiwo osubhahe ukwedlula eminye yonke imikhakha kuleli lizwe. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo. Lolu gatsha luthi phakathi kwabantu bonke abale-COVID-19 abayisilinganiso samatshumi aphezu kwayisikhombisa 73.2% balomkhakha we-Omicron. Umongameli Joe Biden uza kwethula imbiko mayelana ngamanyathelo amatsha azathathwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lomkhuhlane lo namuhla. Isikhulumeli sesigodlo se-White House unkosikazi Jane Psaki uthi uBiden kasoze avale ilizwe kodwa uza khuthaza abangakahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane ukuthi bahlatshwe lokuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot. Kula malunga ePhalamende yeMelika amathathu abanjela umkhuhlane abalisa uSenator Elizabeth Warren, uSenator Cory Booker kanye loRepresentative Jason Crow. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.